Abantu abayingcosana bavote kukhetho lwamabhayi election oluqhutshwe ngempelaviki. Inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi abantu abavote koBulawayo bayisilinganiso sokulitshumi lambili ekhulwini, 12%, njalo balutshwani kakhulu abavote kukhetho lolu eBinga, eBeitbridge, Lupane lakwezinye indawo. Abaphikisayo bathi lokhu kuphehlwe libandla le-ZANU-PF elifuna ukuba lamalunga amaningi edala lephalamende ukwenzela ukuguqula asantando isekelo sombuso welizwe. Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, ngomunye wabakhonona ngokhetho lolu.
Ukhetho-ke olwenziweyo lolu belungekho emthethweni, lukhetho lokuqilibezela iZANU-PF ibizincinta ngokulungisa okunye okungamaphathi. Isithi incintisana lakho ikwazi ukuthi akulanto incintisana nayo, isikhipheke ibandla le-CCC elikhokhelwa ngubaba u-advocate Nelson Chamisa, onguye ome eqinisweni ngodaba lokumela abantu beZimbabwe. Yikho ehlukuluzwa, ezonda, etshona ephethiswa kumaradio ezami, kutshengisa ukuthi nguye umkhokheli okumele simlandele. Nguye ome eqinisweni njalo ome labantu. Inkundla-ke enkulu yomhlangano we-CCC, Citizens National Assembly, izahlala-ke ihluze lolu daba kakhulu, aphume kama-decisions amakhulu esizawachazela ilizwe ukuthi hhayi, ngemva kwalokho okwenzakeleyo njengebandla thina sesithi abantu beZimbabwe i-direction esesiyithatha ileyi. Ngalokho-ke amalanga alandelayo la sizawe silitshela ukuthi hhayi, umhlangano wabo usuwenziwe, sesiyihluzile lindaba edala elikhulu lomhlangano we-Citizens National Assembly, sesilichazela-ke ukuthi ukusisiya phambili i-direction ezizayithatha njengeparty.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma okudalela iZANU-PF Central Committee uthi akumangalisi ukuba kube labantu abalutshwane abavote kukhetho lolu.
Ukhetho lwamabhayi election alukaze vele lwaba lamanamba amaningi kakhulu nxa lusenziwa. Siyananzelela ubana abantu abaningi kakhulukhulu bavame ukusukumela phezulu nxa kulukhetho olwe-general harmonized election olugoqela umongameli, u-MP lamakhansela. So ukhetho lwama-by-election vele luya lumi ngendlela enjalo eyokuthi khona amanamba abantu abavotayo abamalutshwane. So akula lutho esingalukhuluma ukuthi khona mhlawumbe lokhu kutshoni kumbe akutshoni, yinto vele evamileyo eyenzakalayo ubana ama-by-election ahlala ethola inani labantu abavotayo lisiba lulutshwane nxa siqhathanise nama-harmonized election. So yikho okwenzakeleyo, impumelo yona leyo, abanqobileyo banqobile. Ngiyakwazi ubana out of ama-seat angu-9 abevotelwa siphethe ayisikhombisa angu-7, amabili ahamba-ke ku-CCC. Ngakho-ke yikho kukhona, yikho esihamba ngakho. Yikho vele indlela eyenziwa ngayo kwela kithi eZimbabwe nxa sikhangela ama-by election.
Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi ukhetho lolu ludalwe ngokwenzakala kubandla le-CCC.
Ukhetho lolu olwenziwe ngomgqibelo ngingathi ukhetho olungajwayelekanga. Ukhetho lapha i-factionally olubangelwe i-factionalism ye-CCC. Siyabona i-factionalism ye-CCC iyafana le-factionalism eyezanu eyazala i-CCU eka 2017. So-ke bangabe besitsho ukuthi iZANU ibizincintisela le-CCC ngenye indlela, kodwa akutsho ukuthi la amanye amabandla ngamabandla angatsho lutho. Ukungavoti kwabantu kuba yikusekela iZANU ukuthi ungavoti. Kungabe kuyinto abantu esingayibona ngendlela etshiyeneyo, kodwa nxa ngoba indlela izini i-CCC kumbe MDC evotelwa ngayo ivotelwa ukuthi iZANU ingawini. Nxa sokumele ukuthi kuthiwe khona soze kuvotelwa amanye amabandla kungcono iZANU iwine, then-ke osesiba yiZANU-ke ngubani khonapho? Ngoba sasizwe kakhulu abantu ba-CCC besithi khona abanye abantu bayiZANU, but sibona abantu be-CCC abayibo abathi khona ebababambileyo bebevele befuna kuwine iZANU ngenye indlela, ngokwesaba nje ukuthi kuthiwa hhayi asilandeleni i-constitution kuphela. Kulo hlupho olukhulu kakhulu oluselizweni, Yikho thina sisithi ilizwe lake kuhlalwe phansi. Kuboniswane ukuthi kanti kuyini okungenziwa okungasiza ilizwe. Abantu kabaselayo iconfidence labuyo iTriple C yona leyo. Inasmuch as lakuzana abantu bengalayo iconfidence. Ngoba nxa ubona kuvotelwa umuntu ewina nge 1000 votes MP, kuyayangisa lo.
Ukhetho lolu lwenziwe kulandela ukuxhothiswa kwamalunga e-CCC edale lepalamende ngumnumzana Sengezo Jabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change. Ngimele i-Studio 7 ngise-Washington, ngingu-Gibbs Dube.